Hayi ekulungiseleni lapha thina njengebandla le-NDC le-NDC Alliance siphansi sokuZulu sobe sizama ukuthi sibakhuthaze ukuthi bavote njalo sibachasisela umumo wezinto nokuthi sibathembisani njenge-alliance sokubandla le-NDC kodwa okukhona ukuthi ubaba umnangagwa uphezulu umnangagwa nxa yena esesithi ama-okhetho kafuze kuye khona ngoJulayi isisekelo sombuso sicacile ukuthi kumele ukhetho libe phakathi kukaJulayi lo-Agasti so ngingazi ukuthi usethole yini ithuba lokuthi ajintshe isisekelo sombuso abesefaka leli langa yena yena alifunayo.
Mnumzana Mpofu, wena njengomuntu okhangela okwenzakalayo ungaphandle ubona njani, ubona ngani amalungiselelo amabandla aphikisayo angaba efana leminyaka yonke yini esiyasibone ngesikhathi lesi kugxokozele?
Hayi, ngibona ngathi ukulungiselela kwamabandla ozombusazwe kakhulu sikhangela amabandla aphikisayo ungathi kuhamba ngonyawo oluphansi kakhulu, akuthengisi ukuthi kulokhetho oluseduze oluzaba abhekane nalo ngoba nakhona manje amabandla lawo abesethembise uZulu ukuthi azobamba nasebenzendawoni ngeshuwa leyo nto isaqhubekela phambili kodwa kune-discourse ekhona phakathi kwamabandla aphisa so kuningi bona nje amabandla aphisayo kusafani bakwenze isikhathi siphelile akunakuzwanana okubonakalayo ebantwini so sokucina kudida abantu isikhathi manje ngoba besesithembe ukuthi ma i-alliance ingaphumelela kuzahamba kanjani sizowina na ngoba abantu abaningi sebekhathele ngokusebenza kwamabandla ezombangazwe edivide nengamanga ndawoyo so i-alliance kathi sikhanya ngathi funa kuningi okwenzakalayo okungahambi kuhle njengakuzani lakho kuyafana kulokuxabana okunye okufihlwayo ukufihlwa kwenzakala ebusuku emini kuthi esiyazwalana ebusuku bayalwa so ulungiselelo lokhetho lonangokwalo hhayi alutshengisi usile ukuthi kulokulamayesenza abuyayo ngela qatheke kanganani ebantwini.
Makhumalo, uthini wena ngalokho okukhulunywa ngumnumzana Mpofu?
Ikhodo lelo elikhulunywa ngobaba uMpofu ngoba singakhangela intatheli izindaba azandisanga ukuthi zilobe ngemsebenzi esiyenzayo phansi elithi lona ngesilungu isigubu so lanxa singena kuZulu asaze sifone intatheli indaba zithi landela njalo sokulobulembu lobo sobukhona so abakugijimisayo izindaba ezithisayo ezingamafuti ezokuthi wonke umuntu uyahlagijima funafuna bani so yilo dubo olukhona kazi sikhona yebo naye kulokuxokozela ngendaba ye-alliance abanye bayayifuna abanye abayifuni kodwa yinto eqakathekile ngeyokuthi ubaba uTsvangirai wangena izimbabwe yonke ebuzwa uZulu ukuthi senzeni ngikhekelo elibuyayo abantu bathi kumele sibambane bathi kulezinto kumele sizikhangele kunabantu phakathi kwethu asebezikhangela bona bodwa bengakhangeli ukuthi silungise ikusasa kaZulu osekuqakathekile ukuthi uZulu nguye uhulumende sokumele uZulu avungame atshengise abantu bamabandla lawa ombangazwe ukuthi hhayi bo ukuba khona kwenu laselikhona kayisiwo mandla enu ngamandla ethu njengoba kungamandla ethu thinesikufunayo yukuthi libambane uma lingabambananga kakulancedile ukuthi sivote ngoba kunanto ezaphuma ngoba baba Mpofu ngakhangela khathesi nxa kule moto ethengiswayo e-$100 mina nge-$99 wena ule dola singayekile ukuhlanganisa i-99 ledola leyana imoto leyana kasiyithengi lawe we-99 asoze nganelise ukuthenga lawe wedola asoze nganelise ukuthenga so sokuqathi kuqakathekile ukuthi sikhuthaze uZulu ukuthi abone ukuthi ikusasa yakhe ilungiswa zinkokeli ezigqethwe nguZulu njalo inkokeli lezo zilandela imfuno kaZulu.
Umnumzana Mpofu, isikhathi kasisavumi, phosela kwelo lokugcina.
Hayi, mina-ke into ebengiyicela kumakhumalo labanye iy'nkokheli zethu ezikumabandla aphisa sicela bakithi libambane likhulume ngezwi elilodwa kungabi khona olwela amandla lilwele abantu lakhethwa ngabantu liyele ukulwela ukuthi mina ngoba ngumkhokheli ngifuna ukuba laphana mangekho lapha kusithi kwakungcono kukusha ibandla kumele lilwele abantu abalikhethayo makhumalo salicela kusukisela kupresident kuthandrekusabo ncube bonke labo othokozane okhuphe kuzvira kuti atete nekosere ndaone nikundiswe ibanja abantu vatora vakufuna abantu vafuna ikululewa abayazi ikululewa kwa pesa.